Yamjahala osuse osuso osuphambili sibili kakhulu sokukhanya ukuthi lapha ngobana sebe ya ngoba ikhona futhi umama lana la izolo uphumile kulele hlandla ya umama lana unyalibala igama lakhe anti bebebabili omama besebebabili omama ingathi besebebathatha kuthi ukuthi omunye wabo uphumile ya so kukhanya sokuwelinye ibanga la okukhanya ukuthi ezigijima phambili yiziphi
okokuthi ubona njani amathuba kaBiden nxa sikhangela ukubana uSanders laye bathi ungani uyasondela
ya sizabona khona futhi uBiden ukuthi hayehle wavele waxolosha kusesele kumbe ukuthi wayevele njengoba umongameli ka-Obama u-vice president ka-Obama so engathi sikhule i-advantage kodwa sazi-ke futhi ngoBernie Sanders ngoba ukuthi angaphinda azame ukuthi amnyathele esithendeni asazi kodwa kuBiden hhayi ekhanya nguyo osaqhamileyo
labo-ke abalemali eningi abuthiwa ngama-billionaire ngesilungu ubona belamathuba na njengoba sisizwa kuthiwa yibo abasebenzise imali eningi kakhulu yokukhankasa ngama-adverts
sengingawona ekasteya lot Steya, ya. Angilabona amanye uBloomberg angiphindanga ngazwa ngaye ukuthi umkhankaso wakhe uminjani. Kodwa asazi ukuthi engxenye abantu futhi laba kabakazi bebengakabi bengangeni kakhulu ukuthi bazinikele ukuthi bacabangise ngokhetho. Kodwa-ke ngiyabona sokusiyala iningi la iningi lethu lathi sesiyaqalisa ukuthi sizindle ngokuthi kade ozamela ilizwe ngubani.